sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kumele ipopulation ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezomnotho ngoba siyakwazi ukuthi amazwe arikaka kakhulu kupopulation.
Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezulu kwezigidi ezilishumi lantathu, 13,061,239 ngomnyaka ka-2012, laya kwizigidi eziphezulu kwezilishumi lanhlanu, 15,178,979 ngomnyaka ka-2022. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 Ntulikazi 2022 ngupraxedis Jeremiah endabeni zethu lamhlanje. Ikansili yeHarare ithi izaqhubeka isala ukulaywa okokuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo, indawo yokulahlela izibi eyephomona lokunye. Izikolo zelupane esabelweni seMathebeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi endaweni zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Zonke lezi ndaba lezinye zilezo zizwa kulomsakazo. Inani labantu beZimbabwe likhuphuke lisuka phezu kwezigidi ezilishumi lantathu, 13,061,239 ngomnyaka ka-2012, laya kwizigidi eziphezu kwezilishumi lanhlanu, 15,178,900,979 lonyaka ngomnyaka ka-2022. Lokhu kwaziswe luhlangothi oleZimbabwe National Statistics Agency namhla ngesikhathi lusethula impumela yokubalwa kwabantu okwenziwe kunyanga ezisanda kwedlula iNational Population Census. IZimstats ithi lokhu kutsho ukubana inani labantu elizweni likhuphuke ngesilinganiso sokulishumi lasithupha ekhulwini, 16.2%, phakathi kweminyaka elishumi edluleyo. Leli nani liveza ubana abesifazana yibo abalokhe bebaningi ukwedlula abesilisa ngoba sebeyizigidi phose ezisitshiya galombili, 7.8 million. Kuthi abesilisa bona bayizigidi eziyisikhombisa, 7.2 million. Limpumela iveza njalo ukubana idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abangaba yizigidi eziphezu kwezimbili, 2.4 million. Lilandelwa iManicaland yona elabantu abayizigidi ezimbili, 2 million. Emhlubulweni weMathebeleland ubulawayo ulabantu abalutshwana elizweni lonke abangaphansi kwesigidi, 665,940. Elandelwa iMathebeleland South elabantu labo abaphansi kwesigidi, 760,344. IMathebeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukisela emsileni ngabantu abangaba yizigidi ezi Toba amene ngabantu abayizi nkulungwane eziphezu kwezi toba minembili, 827,626. Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube. Yenake uthi ukungakhuli kuhle kwenani labantu eZimbabwe kungaba lomthelela omubi kwezenotho ngokuya kwezikhathi.
Amanani mancane kakhulu na uqathanisa lalokho esibona kwamanye amazwe okuza kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi kugcine kuswelakala abantu bokusebenza ngoba kuzagcina kugcwele abantu abadala kakhulu labantwana abaphakathi bengasekho abayibo abafanele basebenze. Ngakho-ke kuyingozi, kumele ipopulation ikhule ukuze ikwazi ukukhulisa lezo mnotho ngoba siyakwazi ukuthi amazwe arila kakhulu ku population uyiconsumption iqhakathekile le production kuyikhono
inkinga kahle kahle ingapi ncwe
inkinga i-life expectancy iphansi kakhulu i-life expectancy ezimbabwe ukuthi impilo abantu abayiphilayo kumba bakhangelele ukuthi bayiphile iphansi ungaya phezulu kakhulu kwenza abantu baphile isikhathi eside kubasi behlangana nalabo abazalwayo babe baningi kulalokho akade beyikhokhona izolo kodwa kungaba labantu abaningi abafayo okwedlula abantu abazalwayo kumbe kuphose kulingane njengalokhu sibona kwenza i-population kumbe inani labantu belizwe lingakhuli ngendlela efaneleyo ubuyanga ibubange ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside emhlabeni ezempilakahle kazisekho ngakho-ke abantu sebesifa masinyane kulalokho kade besifa beyikho khona izolo bekubona into bekubo-100 abaningi sebesifa bekubo-30-something 40-something ngakho-ke i-population ayikhuli ngakunjalo
isilinganiso sokuzalwa kwabantu elizweni laso sokule minyaka sibikwa sisehla kakhulu esingathi i-fertility kungaba lencazelo lakho lokho kungaba kubangelwa yini
kule ngcazelo ngaphandle nje ukuthi kungaba lokugula laphana esingeke sikhulume ngakho okwenza kwehle kakhulu ukuzalwa kwabantu kubangwa yikuthi nxa ilizwe lisanda ngokuyanga ubuyanga bukhula besiya phezulu abantu bazama ukuthi babe labantwana abalutshwane kakhulu kulalokho akade beyikho khona izolo uthole ukuthi sebegcina besiba labantwana ababili kumba abathathu besithi bayisibenelisayo elizwe leli lokuyanga okungaka ngakho-ke uzathola ukuthi abantu baya belokhu besehla besiya phansi okuningi kwakhona yi-decision isinqumo somuntu asithathayo athi kangifuna ukuzala i-fertility rate iyathinteka i-birth rate ithinteke ngokunjalo kuzona lezo zinto
ingamanye amazwi Ncube Nxase sikhangela lokho okuthiwa yi-bottom line ngesingisi uthi wena ukungakhuli kwamanani abantu eZimbabwe lokhu kulomthelela omubi kwezenotho
yebo ngokuya kwesikhathi kuzaba lomthelela ungangabi khona okwamanje kodwa nxa iminyaka isiya phambili kugcina sekuthinta ezomnotho kakhulu sekuswelakala izisebenzi sokufanele kuyedinga izisebenzi ngaphandle kumbe izisebenzi zizilutshwane kakhulu sesisondla abantu abadala abaningi sisondla labantwana abaningi singakhohlwa ukuthi ukwenziwa kwabantu elizweni kudinga i-tax ngakho-ke nxa izisebenzi sezizilutshwane lalaba esethi ba-economically active sebebalutshwane kusho ukuthi i-tax base lapho uhulumende athola khona intela lapho kuyehla enze kube nzima ukuthi baphoxe imali yokuthi lizwe likhule ngendlela efanele kwakho imigwaqo izibhedlela lapho konke lokhuya
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-studio 7 isikhulumele sogatsha lwezimstrats unkosikazi Mercy Chidembo uthe ubengenelisi ukuchasisa unenge ngamanani lawa ngoba ubebambekile ikansili yedolobho leHarare ithi izaqhubeka isala ulayo okuthenga loba ukubhadala nguhulumende okufana lemishina yokucitsha umlilo indawo yokulahlela izibi eyephumona lokunye ithi njalo ifuna ukuzibuthanisela imithelo ebhadalwa ngabashayeli hatshi luhlangothi olwezinara umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
esipha umbiko wakhe wesimo seHarare umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthe ikansili yakhe kayisoze igoqe izandla izakhamizi zibhadalela indleko ezingancedi muntu ukunje uMafume uthi idolobho leli libhekane lodubo lokusela imali kodwa uhulumende wenza okokuthabisa abangane bakhe ngokubabhadalela indleko ezingancedi intuthuko yalo
a piece. We were not consulted as councils or the political leaders of council when the process was being done. We believe that there are cheaper tenders out there and that all the tenders are one size fits all issue. And we thought there needed to be a variable in terms of the tenders.
Imali le yabasibhadalisa yona iningi kakhulu. Kabazange basibuze besenza lokho. Sikholwa ukuba ikhona impahla yentengo yaphansi okulendawo eziningi esifuna ukuba zibe phansi kwedolobho leHarare. Kubeke sithi indawo ezethuze yedolobho leli ziqhubeka zicela ukuphiwa imvumo yokuba yingxenye yedolobho leli. Umholi wenhlanganiso yezakamizi e-Combined Terrain Residence, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi idolobho leli kumele uhulumende ashiyane lo mkhuba wokufuna ukungenela embusweni wezabelo.
Kunengi okungayenza ukuthi isithi yeHarare, idolobha leHarare, lizidingele lodwa imali zayo. Into yokuqala ikuthi amathenda afuze ayenzwe ngendlela enza ukuthi kubenefite isithi of Harare.
Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Pride Mkhono uyawusekela lokhu.
Isithi of Harare kumele ivunyelwe ukuthi ithole ingxenye yenye imali yamalayisensi emota ezihambela eHarare esibona ukuthi ziningi kakhulu. Yikho kuzayenza ukuthi ithole imali yokulungisa imigwaqo leyo esifile esigcwele ama-potholes. Njalo kumele ikwanise ukuthi yona ithathe amathenda ahambelana le mali eyitholayo ukwenzela ukuthi ingabi ibhadala imali eziningi njengesikubona kuphomona deal lelo eselimile, ngoba i-central government yafaka ithenda yephomona ingaphanga isikhathi sokuthi i-council yeHarare ibikhangela ukuthi iyakwanisa yini ukuthi ibibhadala imali yona leyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa ikhuluma endaweni ebekwamaqhawe izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucothoze kakhulu amanye amakhansila esithi umsebenzi wawo uphazanyiswa ngamakhansila ebandla le-MDC le-CCC agcwele inkohlakalo. UMafume uthe idolobho leli lifuna ukwengezela indawo zokungcwatshwa kwabantu esithi indawo lezi seziphelile. Uqhubeke esithi idolobho leHarare selihlanyele izihlahla ezifika inkulungwane ezintathu 3000 njengendlela yokugcina amaxhaphozi. Uthe uzahlangana labantu abathengisayo emgwaqweni esithi idolobho selithethe isakhiwo se-Charter House ukuze abalimi bethole indawo yokugeza lapho bezothengisa ukudla kwabo erenkini yembare. UMafume uthi idolobho selibeke ama-tower light afika 102 emalokishini ehlukeneyo eHarare. Kwezempilakahle uthe idolobho leli lizimisele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 esithi izibhedlela zedolobho leli zisebenza lomphathi ntambo wezempilakahle. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izikolo zemangweni welupane esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lokunye okufunwa ngabafundi. Abazali bathi lokhu yikho okwenza abantwana abaningi bengaphumeleli ezifundweni zabo lasemihlolisweni. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uIsrael Jesus Banda.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo esekamizi seluphanda.
Thina ngapha esigabeni seluphanda eseandalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha oyi-1 ufundisa amagrade angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuwa luba kuthiwa abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo la ma-classroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Ilihlo Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono lanxa laso sisilela ababalisi.
Isikolo it's a small school esilababalisi abangawomama kuphela, si-6. Baye belokhu bethontela kancane kancane, but kwesami isikolo so far kushote 1. Yes, we are supposed to be 7. Ukubhadala ifizi kunzima, kunzima, kulamali, abadala bayakhala, kunzima. Ababhadali kahle. Hayi, ababuyeli ekhaya, baye belokhu sincengisa. Bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbijana mbijana. Lakhonokho ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-team. In terms of ama-results, our last year. Isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda labo bakhala izimathosi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesisikolo umnumzana K. Nkiwane ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilababalisi ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi-5 mina kumele ngibe le-7 kusho ningishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathisikolo at the same time. Ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angilazi akhiwo eziku-up to date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona. Uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi, uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla le-ZANU-PF ngumeli welupane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube lokuqhatshwa kwababalisi njengelupane singabanye bezindawo ezitholileyo. Ababalisi sithole ababalisi abangu-80 okutho ukuthi bayafithelwa ezikolo zonke ezizelupane East. Siyabonga kakhulu, kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni selupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlubulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangikhona i-pass rate yangikhona i-low kukhozela ukuthi amatisha kawakho. Uyathola isikolo silamatisha angu-2 kumbe amatisha angu-3. So-ke besicela kakhulu ukuthi siphiwe abanye ababalisi, inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye. Singabona abantwabethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala kuseselababalisi, indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khona ukhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20 25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezithiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodwaba leholo eliphansi, njalo iningi lababalisi liyatshiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela esitudio 7 ngiseluphanda elupane, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhanyela uhlelo lwabasakhulayo ole-National Service olusolwa ngabanye kodwa abanye njalo belusekela. Umphathintambo wezokwemba uMnumzana Winston Chitando usechaze ukubana umthetho omusha wezokwemba osudlule edalela ephalamende ulakho ukulungisisa ingxaki ephakathi kwabembi labalimi ezweni efanala leyo esihlangane labomuli yako-Oppenheimer abakubhizimusi lokufuya inkomo epulazini leShangani elenkomo ezizinkulungwane ezisificaminwembili lezisebenzi ezingama-200. Ebese lifuna ukuthathwa ngumnumzana Ian Sanders efuna ukugebha lokuba ukwemba igolide kodwa wamiswa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kwethulwe ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando emine entra kobulawayo ethi ngemva kokubumba umthetho lo abalimi labembi bazasebenza kuhle kungela kuxabana njengamanje.
I think the two comments I will make. The first comment is we respect the court system. So we respect the decisions of the court. Secondly, such conflicts are provided for in the amendments to the Mines and Minerals Act, which is now going through the Parliamentary Legal Committee and is actually being, is now close to being finalized. So we recognize that there are deficiencies in the current act, which are being strengthened in the new act. But as respect to the court's decisions, government expects court and we respect the decisions of the court.
Umongameli weZimbabwe Miners Federation, uNkosikazi Henrietta Rushwaya, uthi ingxabano okuphakathi kwabalimi labembi kubangelwa ngumthetho omdala owalotshwa ngabamhlophe kungakabi labembi abamnyama abazimeleyo.
The Mines and Minerals Act came into being around the 1940s. Small-scale farmers or small-scale miners were non-existent, and as such, the existence of small-scale miners and small plot holders has now come up with challenges where we now have small-scale miners having their mining rights over farming land. The reason being that the Zimbabwean law up until today recognizes mining as number one priority to any other right on the land in the country. So when it comes to such issues, it has always been difficult for the miner and the farmer to coexist, and the coming on board of the bill will now take care of such issues which have always been a challenge.
Umembi eGwanda umnumzana Darlington Ndlovu uthi njengabalimi bakhathazekile ngengxabano ephakathi kwabalimi labembi.
Inkinga kathi khona kakhulu abalimi bebecabanga ukuthi maybe thina we are overriding them, asibaconsidi njengabanikazi bendawo, ngoba most of the time bebesithi kona who gave us the right ukuthi sihambe siye mayina endaweni zawo singazange sabaconsult. Then okunye bathi kungona i-grazing lands, siyabe sidiliza amadlelo abo even danxa kuyukuthi siyabe sikepha amapholisini amalutshwana, kodwa kuyatholakala ukuthi abantu baba baningi egangeni, ikho lapho esiba khona kakhulu.
Umlimi ePlumtree umnumzana Matthew Sibanda uthi bakhathazekile njengabalimi ukubona abamhlophe bebanga umhlabathi ezweni.
Loko bekufuna ukuyenzakala eMidlands kuyinto elobuchapa obukhulu njengefarmer, ngoba ma kuzathi ufarmer kuzobuya futhi obunye umuntu athi uzogebha igolide kufarming ephinde bulale ifarming. Ifarming yona ivele ilutshwana kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu okusimangalisayo okwenza ukuthi akula kuvikela ama-farmers emapulazini. Into engibezuke imangalise kakhulu ukuthi kubuya omunye umkhiwa ezothathela omunye umkhiwa eplaza zefuna ukugebha igolide ebulala ifarming, inkomo zakhe ziwele emgodini zife. Kuyinto elusizi kakhulu engalunganga. Okufanele uhulumende engavumeli into yokudiliza ifarming ngento efana laleyo.
Ilunga ledale lephalamende uSenator Khalipani Pugeni uthi kuhle okwenziwa lidale ukumisa umnumzana Ian Saunders ukuqala ukwemba kubhizimusi yenkomo yako-Oppenheimer.
Ye, kubonisa indlela igovernment engaqoqekanga ngakhona, bayizinto engathi ba into zefetsha-fetsha. Ungarani ilizwe ukuthi umuntu ule ndawo yakhe ayenze i-economical activity, ngapho usunikeza omunye ilayisensi akangene emzini omunye umuntu ayenze okunye okungahlangene lalokho okwenzakala khonapho. Vela kumele ngabantu abayi-2 basebenze endaweni eyi-1. So lo ma isezogebha igolide lapho kule nkomo khona, uthini ngelokhu zeni ngama-rights elezi zifuyo lezi ezilana? Angithi noma zizodliwa kodwa kumele ziwe le-human way ezibulawa ngayo ukuze abantu bahambe bayozidla. Ma mauso siyagebha wena usenza i-mining ne-dust nakho konke lokhu, ufaka la ma-chemicals la ezizogcina zibulala zona zena lezi nkomo. Into zefetsha-fetsha, ikhothi yenze kahle. Kumele kustophe into yokuthi mina ngile plazi lami ngapha sokunikeza omunye umuntu ongayiso mina kuthiwa kahambe ayodinga igolide noma gebha okunye okungahlangananga lokungahlangananga lalokhu mne engikwenzayo. Vela kumelanga kufakwa abantu abayi-2 endaweni eyi-1.
UNkosikazi Simiso Mlevu we-Center for Natural Resources Governance uthi ingxabano phakathi kwabalimi labembi ivamile ezweni.
Udaba lwe-Eqhenema family lutshengisa sobala ukuthi kule ndingeko yokuthi ukuqondisiswa kwe-Mines and Minerals Act ngaphansi kwe-Mines and Minerals Amendment Bill kufanele kuqediswe emasinya. Lokhu kusitshengisa ukungezwani or ukuxabana ukuba khona phakathi kwama-mining companies lama-farmers, ngesilungu esikubiza ngokuthi i-miners-farmers conflict. Leyi into ehluphayo kakhulu and ilusizi ngoba abantu abanje ukuthi ba affectwe lolu ibudlelwano lobu ngabantu abangalalutho ama-farmers esiwabiza ngokuthi ngama-peasant abangakwanisiyo ukuthi bathathe indaba zabo bazihambise imithethwandaba njenge-open lema family.
Olona amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi ilizwe kumele lime isiyaluyalu kwezokwemba.
Ilizwe kuqakathekile ukuthi lingabi isiyaluyalu lesi sisibonayo lapho sokuphendulwa yonke into kuthiwe isikorokoza kube yikutsheketsha. Kumele kuhlonitshwe umthetho abantu abalamabhizinisi abo anjengokulima anjengo-Oppenheimer bahlonitshwe bavikelwe ngumthetho, hhayi lokho esesakubonayo ukuthi ngoba abantu mhlambe abatsheketshayo beseke iqembu elithile basephiwa ilungelo lokutsheketsha noma kungaphi emasimini abantu ezikolo ngaphansi kwemigwaqo lakuyo yonke indawo. Abantu kumele bavikelwe, bavikelwe ngumthetho. Ngakho-ke umthethwandaba nxa uvikela abantu uyabusenza kahle kakhulu, hhayi ukuthi ngoba kugejwa igolide sokumele ligejwe noma kungaphi noma nini.
Imuli yakwe-Oppenheimer ayisiyo yakuqala ukubhekana lodubo lokuba labantu abafuna ukwemba kumbe abaqala ukwemba okugcina kuphazamisa ibhizimusi lokulima, impilo yabantu lezifuyo kuhlanganisa lokugugudeka komhlaba ngoba okwamanje ukwemba kuyaqakathekiswa ukwedlula ukulima okugcina kudala ingxabano phakathi kwabalimi labembi kuhlanganisa lobudlwangudlwangu wokuganyulwa kwabantu ngamabhemba kubangwa umhlaba wokwemba. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens for Coalition Change, CCC, lazise ukubana selethule uphawu olutsha lwebandla leli oluzasetshenziswa encwadini ezibhalwayo yonke le mibhalo yebandla. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, Mnumzana Ostalo Siziba, utshele uGayina Gumede weStudio 7 ukubana ibandla lakhe lizaqhubekela phambili lisebenzisa ubuso bomkhokheli webandla labo uMnumzana Nelson Chamisa ekukhankaseni kwabo bedinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 ukwenzela ukubana uZulu angaphambaniseki engqondweni ukubana uzofotela liphi ibandla lapho esevota.
Asitshintshanga, sisebenzisa ilogo lethu nxa sibhala izincwadi lokunye sabe sikuthumela okuthiwa yi-official correspondence ngesilungu. Then nxa sisiya kuma-election njengesizahamba ke kuba-election kathesi egoqwe kabuyuni, sizabe sisebenzisa ke i-election symbol ngoba yiyo vele umthetho esiwusebenzisayo ukubana kufanele kube le logo lenhlanganiso, kube le symbol esetshenziswayo for the purposes of the election. Yona le iyabi le face ye-presidential candidate yethu esilayo okwamanje ngu-advocate Nelson Chamisa. Nguye akwazambona abazali labantu bonke abazavota ukubana ke kuyabe kubhalwe CCC, Citizens Coalition for Change, iyelo njalo ile face ka-advocate Nelson Chamisa phakathi. Kodwa nxa sibhala ke izincwadi zethu zemhlangano sisebenzisa ilogo lephathi, yilo elilelanga phakathi liveza ukubana ke ikusasa lethu lilungile.
Ukuhlola okwe-voters roll, ukuhlolisisa i-voters roll sokufika emaphethelweni, ulibona ngani uhlelo lwakhona luhambe njani?
Yes, sesiqedile uhlelo lwe-voters roll inspection, besikhuthazela abantu kubana besebenzise *265#, njalo futhi ukuthi abantu ke behambe ke kuma-center kade vuliwe. Sibone kakhulu kubana abantu abanye abahambanga ukuya inspector ngenxa yokubana kulolihluphe eZimbabwe ngendaba yezeki okufanele ilungiswe ukubana izeki ithenjwe ngabantu ngenxa yokubana abantu ke balokusola ukubana izeki isebenza ke incedise ukubana iZANU-PF ke ihlale embusweni. So yinto esiyilungisayo nxa sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.